confusion ekhona ngoba ekutheleni ukuthi kucontrolwa kanjani yona situation is very bad ngoba sinamalanga ngapha ingekho sibiphiwe yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya lamapholisa ibasele super lamasosha nje kedwa nje kukhuluma ngamanje nje amasosha yiwo akade ejumpa iqueue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala abantu yikho khona kwababuya layo ukuthi labo kabajoyine ichini njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo yilo duko sekhona umsindo yikwapho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe kulo msosha nje ofikileyo la kaze gqube ama-uniform yiyo into ehluphayo ezimisinza kathesi kusanda kufika nje lamapholisa kathesi lalesekhona kasiyabuuthi abakayidenkile ngoba abantu bakhalayo
sikhuluma nje ayathela amasosha lamapholisa
hhayi ngabakatheli kuthi esuka lapha ithrethena ukuthi seseyalanda abanye bakhe lapha ababuthene khona uyabuya khona abadeke egaraji so nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani bacomplaine abantu ukuthi njengoba sele lanta into uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya nje kusuka lo msindo kumbe sosiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-cue yilo udibo olukhona
kusasa lelanga lokuthakazelela uzibuse kanti le kefu le Easter lalo liyaqala nje kuleviki ungathini nxa sikhangela ukubana isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela mafutha ezimota elizweni
kuma manje ama-queues they are very long ama-queues abantu bakhangele ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuneka emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye okwenzakalayo so sikhangelele ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ithofulele ngani iholiday ngani ingehlanganisa labo i-Easter konke ndawona so namafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebathole behamba ebusuku siyabona yizikuthosobazenzo mgwaqa yilo udibo olukhona.